kamu isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mgela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 18 Ntulikazi 2024 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje. Ukhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo.
Sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution.
Isigodlo someli weMelika eZimbabwe simanyana labenhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eDibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abacili bengoma somdumo we-hip hop eZimbabwe.
Abaningi kade besehlule ukuthi bavule ama-accounts ebhenki, sokuzaba nzimela kakhulu.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bavalelwa phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini, ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukhulumende ubikwa esethethe umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezijiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu owe-SADC Summit ozaqhutshelwa kuleli dolobho ngenyanga ezayo. Ukhulumende uphinde walaya abanikazi bezakhiwo eseduzane lemigwaqo kuleli dolobho ukuthi kusiyafika mhla ka 31 kulinyanga babe sebelungise kumbe ukulolonga izakhiwo zabo zakhangeleka. Umhlangano wesathi kuzaqhutshwa kusukisela mhla ka 14 ngoNcwabakazi usiyaqhutshwa mhla ka 18 ngenyanga efanayo. Lapho umongameli Emmerson Mnangagwa azathatha khona isikhundla sokuba umgcini sihlalo wesadike. Umnangagwa usanda kukhetha i-commission yokucubungula ukusebenza kukamunicipal weHarare kusukela ngomnyaka ka-2017 ngoba uhulumende ecabangela ukuthi ikhansili le iphatheka kumisebenzi yenkohlakalo. Umeya weHarare umnumzana Jacob Mafume ukuvumile ukuthi zikhona inhlelo zikamunicipal wakhe eseziphethwe nguhulumende esithi lokho kuvamile nxa kule mihlangano emikhulu efana lowe-SADC lo. Abesigodlo someli weMelika eZimbabwe bamanyanela benhlanganiso yokulibazisa uZulu ngomculo lemigido eDibilika Dance Trust ekusunguleni uhlelo lokufundisa abaculi bengoma zomdumo owe-hip hop baseZimbabwe. Indlela zokusebenzisa lomculo ukumelana lengxabano, ukufuthelana kanye lokuthi abakulomsebenzi bathole inzuzo bephakathi komsebenzi lo bewuthatha njengebhizimusi. Abangene emhlanganweni wemfundo lo obizwa ngokuthi Next Level ozaqhutshwa ngamaviki amabili eHarare bemukele ngenjabulo loluhlelo besithi bayalijabulela leli thuba lokuzilolonga lokucijisa umsebenzi wabo ekuculeni i-hip hop. UTobias Mudzingwa usethulela lolu daba eseHarare.
Osebenza esigodlweni someli weMelika eZimbabwe umnumzana Butholezwe Nyathi uchasise kabanzi ngalolu hlelo olusungulwe namuhla eZimbabwe College of Music eHarare.
Okubalulekileyo ngohlelo lolu ukuthi sisebenzisa i-hip hop ukukhuluma ngokuthuthukiswa kwezigaba sengathi khona i-community development lokuxazululwa kwezingxabano emphakathini, conflict resolution. Besokusiba njalo lenye injongo nhloko yokuthi sixoxe ngokuthi kathi ontanga bangaphila njani ngomculo we-hip hop.
Kulabaculi abazingcitshi abane abavele kweleMelika ukuzofundisana lalabo abasachathukayo kwezokucula ingoma zinye abaseZimbabwe ikakhulu abasakhulayo. Omunye wabane laba yena oyingcitshi ekugideni ingoma zomdumo we-hip hop, uLady Beast, ukhuthaze abesifazana ikakhulu abasakhulayo ukuthi labo bengene kulumdumo ngoba kungabanceda ngendlela ezehlukeneyo.
If you consider yourself to be an artist or a dancer.
Abanye bayayanyeka ukugida kodwa lokhu yikuhlalela isipho sakho. Ukugida unceda ekuthini awucabangi okunengi nengi njalo kuphathisa imizimba yethu ukuthi iqine. Ngikhuthaza omama namankazana ukuthi bengesabeli khatshana.
Osakhulayo wakobulawayo ocula i-hip hop owaziwa ngokuthi nguPrince naye uphatheka emhlanganweni wemfundiso owe next level. Yena ke uthi uhambo lusaselude ukuze abazali lezigaba bamukele umculo awuthanda kangaka.
Mina I'll tell a personal story. Umasalu wayelalela ingoma zami. Ah no, you know when you told me that you make hip hop, ngangi worried. But when I heard ingoma zakho, I heard uthi you don't do it like the rest of the people. So she actually gave me advice. Wathi mntanami ungayenza ama drugs.
Omunye njalo odabuka kobulawayo okumsebenzi wemigido echiyeneyo uVanessa Nyoni laye okade ekhona namhlanje uthi uyalithakazelela leli thuba abalitholisiweyo ukulolonga amathalenta abo.
I program lay iyasinceda kakhulu because iyasihlanganisa nama artists. I am hoping that I do projects with them. So I ngiyabonga sibili project lay iyasinceda kakhulu. I art iyasikhipha izinto eziningi ezini. For example doing drugs, alcohol abuse iyangceda lami uku inspire abanye like a younger generation from me.
Kodwa abanengi abangathakazeleli ingoma ze hip hop besithi zikhuthaza ingxabano njalo zilenhlamba lokuncindezela abesifazana lamantombazana. Kodwa okhokhela inhlanganiso yeJibili kaDance Trust umnumzana Plot Marco uyakulandula lokhu esithi kunengi okuncomekayo okutholakala emculweni wehip hop okugoqela inzuzo eziphilisayo kanye lokulondolozweni kwelungelo loluntu. Amazwi kaMarco agcizelelwe ngumculi olodumo umnumzana Albert Nyathi othi abaculi abaletalenta lokucula umdumo wehip hop bengalaleli ababadonsela emuva.
Ngobi artists about also in market. So all in samba vele is going to get a different market from the others. And we are going to go ngoba vele ungahlali ku radio ngoba zabe zinalo inhlamba ntamba. Bazale zidlala ema club. Abantu bayalikholisa khona oke ema club. It's okay. Ngobi le audience yayo. Yabo.
Ingcwethi ezine zomdumo wehip hop ezivele kwele Melika ezikhokhela umhlangano wemfundiso lo ngabathi u Lady Beast, uD1, uNick Neutrons kanye loCartridge Rao. Limfundiso ibikwa igoqela konke okuphathelane lomculo owehip hop kanye lokuthi abaculi abalesipho sokucula lokugida bangaziphilisa njani kulumsebenzi. Mhla ka 19 walinyanga kuzaqhutshwa umdlalo wokuphetha umhlangano wemfundiso owe next level eHarare lapho abaphatheka kulolu hlelo lwamaviki amabili bazaba lomdlalo wokucula lokugida betshengise ubungcitshi babo phezu kwalokho abakufundisiweyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bazithole sebevalelwe phandle kokusebenzisa umakhalekhukhwini ikakhulu labo abangela maphepha aqondileyo awokusebenza lokuhlala kwele Botswana. Lokhu kulandela ukwethula komthetho wokuthi bonke abasebenzisa umakhalekhukhwini kumele babhalise ama SIM cards abo ngokusemthethweni i-Know Your Customer besebenzisa incwadi eziqondileyo ezifana lamaphepha awokuhlala noma owakusebenza kwele Botswana. Intela lezindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHebron kwele Botswana.
Iningi labadabuka eZimbabwe kakhulu abangela mvumo yokusebenza lokuhlala kwele Botswana baphakathi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu abaqonyelwe ukusebenzisa umakhalekhukhwini kwele Botswana ngoba bengabhalisanga ngesikhathi kufika usuku lokugcina lukamhla ka 30 Nhlangula. Ikhomishini ebona ngeziqondiso zomthetho okusetshenziswa kwabomakhalekhukhwini eBotswana Communication Regulatory Authority kumbe iBOCRA yayethule isiqondiso sokuthi abantu bonke babhalise inombolo zabo zikamakhala ekhukhwini okusemthethweni. Kodwa baningi abantu abaficwe ilelo langa belokhu bengakabhalisi kakhulu abezimbabwe Zimbabwe abanye lamaphepha okuhlala ukusebenza kwele Botswana okusho ukuthi bahle baqonyela ukusebenza umakhale khukhwini abanye njalo bagcina imali zabo kumabhanga ngaphansi kwamankampani abo umakhale khukhwini imobile money ngakho abasenelisi lokufinyelela lezi zimali umnumzana Cosmos Sibanda odabuka kwele Zimbabwe uthi noma kubuhlungu okwehlela abanye bakhe uthi kodwa umthetho ngumthetho kumele ulandelwe
yonizimi indaba ye KYC kodwa kola ngendlela kule singakwenza umthetho ngumthetho nje kumele siulandele ngoba kuzubekwe kwabe kukhona ukuzama ukuqondisa nasizazama ezindlela esingaphila ngazo ngoba akakushalenjeki
iCommission yeBokra ithi ubani lobani ofuna ukusebenzisa umakhale khukhwini kumele abhalise lezi nombolo okusemthethweni abeBotswana kumele basebenzise isithupha kukanti abokuza kumele babele incwadi yepassport kumbe amaphepha okuhlala kumbe lokusebenza eBotswana umnumzana Ntokozo Thebe omunye njalo odabuka eZimbabwe yena uthi ilizwe lelizwe lemthetho yalo kodwa kuzaba lokulahleka kwebhizimusi enenyi
imithetho ngezindawo kwenzakala ngendlela abafuna ngakhona kodwa in the standard of communication namboni ngani layo iBokra ngokwayo kahle kahle ngingagunguluzi kumbe ngingagudla iguma izalahlekelwa yibhizinesi
uThebe uthi njalo imithetho le noma nje iqondile ilakho ukubona abantu bekhetha ukugcina imali ezindlini
abaningi kade besehluleka ukuthi bavule ama-accounts ebhenki sokuzaba nzimela kakhulu ngoba imali yokubana beyigcine mbona ingani uhulumende ngokwakhe yemiqobo lwakhe kuzamele ukuthi izinto ezifana lelezi azigcinisise ngoba imali yakhe it will not be in a circulation ngoba abantu sebezayigcina ezindlini
umnumzana mkhululi moyo ohlala eGaborone utsho umbono wakhe phezulu kwalolu daba
asila maphepha akwanileyo iningi lethu so uthola ukuthi ukuregister ngale kuyahlupha nxa ungela maphepha akwanileyo so abaningi vele bavalelwe ama-SIM card asuspendile Orange Man ke bangaba lo munye ufowethu lapho omunye la isibili hayi imali yonke bayivalele phakathi imali isibili ngantide xaxa sibili imali eningi
iBokra iqume abantu abedlula ingxenye yesigidi i-600,000 ukuguqela ezalwane zaseBotswana ebezikade zingabhalisanga inombolo zakumakhala ekhukhwini okusemthethweni kufika umhlaka 30 wenyanga edluleyo kodwa abalamaphepha aqondileyo bangabhalisa ukuze bathole ukusebenzisa njalo kwenombolo zabomakhala ekhukhwini iBokra ithi uhlelo olwenoyo customer indlela yokuthi uhlale kulo mzila ukuthi kwaziwe ukuthi ngubani osebenzisa inombolo ethile kamakhala ekhukhwini funa kube lokudalwa kwecala kusetshenziswa leyo nombolo ngingumqondisi dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo weVoice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo weVoice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Odokotela bakhuthaza abazali abalabantwana ababulawa ngumkhuhlane wehernia lozulu nje ejikelele ukuba bayedinga usizo ezibhedlela ngoba umkhuhlane lo uyelapheka kubika uAnastasia Ndlovu
Abezempilakahle bathi kulabantwana abaningi eZimbabwe abahlaselwa ngumkhuhlane lo wona oziveza ngendlela ezichiyeneyo ezigoqela ukuvuleka kwenkaba lokuphumela ngaphandle kwezitho zangaphakathi ezifana lamathumbu imikhakha yalomkhuhlane emibili evame kakhulu kuleli iingual hernia leumbilical hernia yona elatshwa ngokuhlinza isigulane isejari kulungisiswe lapho okuyabe wonakale khona kodwa umuntu engaphuzelwa ukuhanjiswa kubodokotela ulakho ukufa nangu udokotela weDundebele
yenzakala endaweni ezijene yakwanisa ukwenzakala esibhonweni kwanisa ukwenzakala enxulwini kumbeni phakathi laphakathi kwesisu kusehla kusiya phansi so ihernia kuyikuphumela phandle isikhathi esiningi kuyabe kungamathumbu endaweni lapha angafanelanga abe khona. So kusiya ngokuthi kuphume kwabanjani. Nxa ephume buyela ikakhulu enkabeni akusonto emangalisayo. Umntwana nasemncane siyamelela athi angakhula xa kulokhu kungavalekanga kube sokuvala.
Loba nje isifo lesi sivame kakhulu ebantwaneni, silakho njalo ukuhlasela abantu abadala, uqhubeke echasisa uDokotela Ndebele.
Ungakhonzelwa ukuthi umuntu azale lakho kumbe inxa umuntu ephakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo kuyenelisa ukuthi kube lehernia, especially ebantwini abakhulu kuyabe kuphakamisa izinto ezinzima lezinto ezinjalo nxa kungayisiyo leyani ukuthi umuntu wazala layo. So yelatshwa ngokuthi isikhala sakhona sivalwe nge-operation.
Unkosikazi Sinothile Nkiwane uthi ulendodana eyelatshwa lomkhuhlane.
Sihambe impilo wahlinzwa usedlala kuhle labanye, ngoba ngesikhathi evuvukile enkabeni wayekhala kokuphela kungasaphileki. Ngikhuthaza omama ukuba bedinge usizo kusasemasinyane, baye esibhedlela hatshi ukuhlalela umkhuhlane.
Omunye oke waba le henia kodwa welatshwa wasilwa ngumnumzana Nkululeko Mguni.
Ngo-2019 ngahamba ku-operation eright inguinal hernia. So ungathi ngivuka ekuseni ngisiyachitha amanzi ngabona ngile bhundu ngaphansi kwesisu, ibhundu lakhona lingekho buhlungu, but kwakuyinto eyayingajayeleki. Vele ngahle ngahamba eklinikhi wasebengirefe empilo ngale basebengitshela ukuthi i-right inguinal hernia, ngasengibhukha for i-operation. Basebengichasela ukuthi umhlobo we-hernia lo engangilawo amathumbu ayabe ephumile, isake lihlukanisa amathumbu lebladda lalidabukile, so amathumbu ayesethutshile layasebhokokile, sesebhokozile laphani aphumela ngaphandle. So yiwayekhanya lakhe le elidumbu.
Odokotela bathi kumele abantwana bahlolwe sonke isikhathi ukuze baphangiselwe ukwelatshwa nxa uthe watholakala lumkhuhlane. Ukwelapha isifo lesi eZimbabwe kubiza amadola aseMelika aphakathi kwamakhulu amane kusiya kwayisithupha, i-US 400 kusiya ku-US $600. Ngenxa yokudula kwenhlawulo le, ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luvame ukwelapha abantu mahhala, lusebenza lenhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-QZimbabwe, iZimbabwe Medical Association kanye logatsha lwe-United Nations olubona ngenhlalakahle yabantwana olwe-UNICEF. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kweziphathelane leMelika, inani lamalunga ebandla lamaDemocrats akhuthaza uMongameli Joe Biden weleMelika engumkhokheli njalo waleli bandla ukuthi ayehle esikhundleni sokuncintisa kukhetho lokudinga uMongameli welizwe oluzaqhutshwa ngoLwezi ngoba eseluphele liyanda. Laloba kunjalo, kulenye inkokheli yebandla lakhe elokhu imsekela. Lokhu kuza kulandela ingxoxo-mpikiswano ayenzelo zancintisa kulolu khetho emele ibandla eliphikisayo elama-Republicans umnumzana Donald Trump. Singabona uBiden evuma ukudedela komunye na. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Dan Moyo odabuka eZimbabwe ohlala kweleMelika.
Eqinisweni uBiden nguye ozizwayo umzimba wakhe ukuthi umi kanjani. Ye, siyazi ukuthi bakhona bathi kudebate leyana esayibonayo kazanga aperforme kahle. Kodwa ungananzelela lakho bakhuluma bekeyetha ngoba akusikho ukuthi idebate yonke ngokubona kwami wahluleka. Mina ngibona ukuthi kwaba nephutha elincane engeke uze ukuthi idebate yonke was a failure. So yes, ngiyazi ukuthi ama-Democrats amaningi akomplainayo ungathola ukuthi ngabantu abana abaya ku-re-election ngo-November, and I think ukuthi i-concern yabo siyayizwisisa, of course. Akusik ukuthi sithi abakhulumayo i-nonsense, kodwa okusalayo ukuthi uBiden nguye inkokheli ye-Democratic Party, and right now nguye inominee. Bayenza ama-primaries elewawina uBiden.
Kodwa daba lolu alusoze luphazamise na umkhankaso wakhe.
Well, umkhankaso wakhe uhamba ngesimo nanku siyambona uyawenza amarali uyakhona uyakwanisa ukuthi akhulume clearly uyenza ama-interview the media. So wenza konke okufanele akwenze ukuthi umkhankaso wakhe ukuhambe kahle. Ishile age mina ngoba angiboni umahluko omkhulu phakathi kwakhe lo Trump infect bajiyana ngeminyaka emine nje kuphela. So as long as uBiden yena umzimba wakho ewona uvuma and njalo lathi sibone ukuthi uyaperforma, asingeke siye ngalokhu okwenzakala nokudebate bese sithi yikho okuyi-measure of isimo sakhe.
Singabona na udaba lolu olokuthi asuswe laphana kwabancintisayo lusiba ludaba olwamukelwa ngabaningi na olungenza ukuthi agcine esesunduzwa ngabaningi sibili.
Kumele also sinanzelele ukuthi abantu abaningi abathi uBiden makasephe down ungathola ukuthi labo ngabantu abanama-agenda esayidini abawaphushayo. Okubalulekileyo yikuthi ma ufika uNovember ngesikhathi sokhetho i-America kumele i-decide whether ifuna i-democracy iqhubekele phambili ngokuvotela uBiden noma bafuna ukuthi i-dictatorship ingene e-America ngokuvotela uTrump. So at the end of the day mina ngithi abantu yibona abazothatha ukuthi bafuna i-America njani. Hhayi okokuthi hhayi uBiden asimvoteli ngoba usegugile. That mina ngibona lokhu kuyi-relevant. It has nothing to do with what is happening elizweni la.
Umnumzana Dan Moyo yisizalwane seZimbabwe esihlala khona lapha eMelika esilandela ezombusazwe. Ube secingweni le Studio 7 eseVirginia khona lapha eMelika. Sokuyisikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumele yona ngeWhatsApp.
Litshona njani baba Dube, litshona njani? Hayi, mina ngiyaphila ngongwenya lo elikhuluma laye. Ngikhuluma manje ngiseGaborone. Ngokuzalwa ngizalwa elubimbi, ngokuyakha ngiyakhele eChibila ngosobhuku uTylos phansi kwendona osinamagonde. Ngizamangwele okhulumayo, hayi abaningi bayamazi eChibila laphana. Kule ndawo leyo wabudube esithesa engayizwa lapha eyomfundisi lo othwa ngwe-chop chop lo we-chop chop. Hayi umfundisi lo into ayenzayo ingathi ayikho right babudube, iqiniso lihle vele. Abamaziyo uma ungabuza imbali yakhe from eDongamuzi laphana, Dongamuzi Lubimbi siyadindi ngale, hayi vele kanye ngathi intanga ezincane aba o-small panty uyabathanda kakhulu, ubathanda kakhulu. So ugcina sethethisisa amabandla, yabona, ugcina sethukisa amabandla ke. Hayi akufanelanga abafundisi benze ngaleyo ndlela. Ma kuthiwa ungumfundisi ufanele eziphathe ngobufundisi bakhe. Siyabonga-ke engakhohlwa-ke ukubingelela imuli yami unkosikazi wami engimthandayo unamangwe laphana umama kama-twins. Ngiyabonga mama, inkosi ibe lawe lapho khona, lami hhayi ingigcinile lapho. Sizabuya sihlangane nje emalangeni khonapha emaduzane. Yeyi umqando kuphele kutswana bakithi, asimqando lowo makristu amahle.
Sanibonani, sanibonani linjehlobo. Ya siyayizwa indaba yamasosha lawa awezano lama-president akhona lawa afuna ukuzifaka ezikhundleni. Thina sisafuna ukwazi lokhu okwamasosha afuna ku-president. Nalokho ukuthi u-president uyashiya kashiye, asafuna ukwazi. Thina sifuna ibandla lonke leli elibusayo lona lelo elezano liphume, asisalifuni. Noma ngaphuma upresident obusayo kwangena omunye, ezilongo saseyibandla lela alukho utshentshe uzoba khona. Sikhathele ngaleli bandla elibusayo. Indaba yokuthi khona manje amasosha khona abulala abantu, amaphoyisa abopha abantu ashaya abantu ngento e-wrong, ngoba kulilona lelo ibandla elibusayo. Bawubuza le abanye bathi hayi thina yeyindaba zamaphoyisa, hey thina si-right. Akunamthetho, abantu bahlukumezeke elizweni, akuna progress ngelizwe. So cela ukuthi ibandla leli elibusayo yilo esingasalifuniyo, hayi ukuthi upresident. Ibandla elibusayo asalifuni, ngeke sesilivotele futhi ma ukuthi kusokufika isikhathi samavota. Kunamuntu ezomvotela, asilifuni. Funa ibandla elisha elizobusayo elizwe leli lithuthuke.
Basakazi baka Studio 7 linjani linjani hayi na siyaphila siyaphila siyalithanda kakhulu lina lesisakazela emsakazo yenu hayi la manje umbonanyana nje omncane la hey thina lati lapha sithole nzima esikolo semadugonye la angazi ukuthi kumbe asisuse seZimbabwe kumbe uhulumende lomunye uhulumende ongayisiyo waseZimbabwe angikwazi ngoba hayi sithole nzima siqotha abantwana every day angikwazi kungabe education bona bathi uright yini besicela lati lisinike ama-phone number yabantu be-education sike siqophe labo ngendaba yesikolo semadugonye ngiyacela mpela siyabonga
Studio 7, injani? Hayi, thina siyaphila ngaphi enkayi. Yeah, thina silohlupho lapha. Sake sezwa ukuthi uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa ezikolo ngenxa yama-school fees. Thina esikolo sethu lapha abantwana baxotshwa every day, baxotshwa abantwana abafundi. Sebeze bekwazi abantwana ukuthi ngemande lange-Tuesday kumele balove esikolo ngoba baxotshwa esikolo. Kufuneka imali ezingazwisisekiyo, headmaster emota. Abe ufuna imali ayeuthela fuel yakhe. Nxa engasela fuel uyaxotsha abantwana esikolo bayabuya lamadola-dola. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amanzi. Kwesinye isikhathi kuthiwe ngamadola amagetsi. Hayi izinto ezinye eziningi-ningi nje ezingazwisisekiyo ukuthi izimali zangikhona ngezifuneka ngezokwenzayo. Hayi thina esikolo sethu ngapha enkaya esingwangombe. Hayi sithwele nzima abantu Studio 7 sicela lingenele. Abantwana abafundi bayaxotshwa. Bayaxotshwa abantwana esingwangombe lapha. Sesizinto yangikhona singakwazi ukusiyenze njani singabazali. Uhulumende uthi abantwana bengaxotshwa. Kodwa kwesethu isikolo hayi umthetho lowo kawusebenzi. Sicela lisincedise bakithi.
Labo ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imibono yabo. Lanile lakho ukusithumelela imibono kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngeWhatsApp, fakana isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ukudaba lokuzilibazisa namhlanje sihamba lomculi weRumba uAndile Dube eleqembu lakhe elezwanoro Zwanolo Express Band linsizwa idabuka kwamadlambuzi ePlumtree kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ixoxa loNtungameli Nkomo oweStudio 7.
Ba laleli nabalandeli kanye neZimbabwe nje yonke jikelele ngizolethulela umculo wami bantu bakithi ongakakayindawo emculweni ngiqale ngonyaka ophelileyo ngazorekhoda i-single track enesihloko esithi isigwili thanda ukubonga kakhulu indoda engi-honesty mathonsi indoda engisuse phansi yazongishiya lapha engikhona khona njengamanje njengamanje sisendleleni zokuthi sihlele i-album entsha uma ingabe inkosi ivuma ngiyalithembisa izobe ivutha amalangabi ya
Sibonge uNtungameli Nkomo laphana lolu daba silidlale ngomgqibelo kodwa saluphinda ngenxa yokujatshelelwa ngabanengi. Lingakhohlwa ku-Live Talk oluhlelo olulandelayo sixoxa ngobudlelwano beleZimbabwe leBrithani lapho ukulandela ukukhethwa kukamhulumende omutsha owebandla le-Labour Party. Singakehlukani sihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Uhulumende uthatha umsebenzi wokuqhuba inhlelo zikamunicipal weHarare ezitshiyeneyo ezifana lokubutha izibi kanye lokulungisa imigwaqo phambilini komhlangano omkhulu weSADC Summit ozaqhutshelwa kulelo dolobho ngenyanga ezayo. Silu gqiba ke lapha uhlelo lesina namhlanje olivalelisayo nguThabo Kancube ngesithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.